ngulinyathelo elise ukuthi uhulumende utholile ke le donation evele eRussia, kodwa into eqakathekileyo njalo edingakalayo ukuthi njengoba kuyadingakala ukuthi inani labantu okumele lithole injection lifika kubo 10 million, kuyadingakala ukuthi ngabe uhulumende uba lohlelo olokudinga ama-vaccine amaningi kakhulu ukwenzela ukuthi singabi sithola ama-donation amancane lapha nalaphana. Njalo sabona, njalo siyananzelela ukuthi yona i-Africa jikelele ibilungisile uhlelo ukuthi kube lama-vaccine amaningi angezwe emazweni ayehlukeneyo, kodwa sibona uhulumende wethu emadolo nzima ukuthi athatheke amathuba la khona, ngoba leli nani elivele eRussia 28,000 lilutshwana kakhulu nxa sikhangelele inani labantu okumele lihlatshwe. Bembona ngani uhulumende bekumele yenze njengalokho okwenziwa ngabanye uhulumende ukuthi vele ahle adinge abe maningi lawo ma-injections adingakalayo. Kube sokusiba ebantwini ukuthi umuntu akhetheke ukuthi ahlatshwe kumbe angahlatshwa, kodwa agcwale kokuthi akwanise ukuhlaba inani leli elifunakalayo ukwenzela ukuthi lingahlatshwa, ilizwe likwanise ukuthi inani inani lama-COVID-19 cases lehle kakhulu.
Ye, kodwa siyambona yena uhulumende sithi amajekiseni la akhona elizweni okudingakalayo nje ukuthi awabe kutsha.
I think into edingakalayo ukuthi ngabe kuyakhankaswa kakhulu ukwenzela ukuthi inani leli labantu abazayidinga le injection ikhwele kakhulu. Udubo olukhona ukuthi kungaze kungayenziwa ukukhankaswa ilizwe lonke jikelele kakhulu, ikakhulu emabandleni esiKristu okulabantu abaningi, bangaphuma injections zigcine zingenele abantu. Mina bembona ngani into edingakalayo okumele uhulumente ayenze ukuthi kabe dinga lapho kungabatholakala khona injection ezingakwana abantu beZimbabwe okumele bahlatshe, ngoba kathesi esikwenzayo ukuthi kuyabe kutholakala inani elithile elivelelwe nalilitutshwana. Abantu abaningi kathesi baphuma kodwa baphumi ngendlela esikhangeleneyo ukuthi beyedinga ukuhlatshwa.
Kodwa lina liyabakhuthaza yini abantu?
Khuthaza abantu ukuthi beyehlatshwa, ikakhulu lapha koBulawayo abaningi bebehamba endaweni sebeswela ukuthi bethole injections zokuhlatshwa. Kodwa kubakhuthaza emakhaya, emadolobheni siyakwenza, njalo silohlelo esilulungisayo esifuna ukulenza le Ministry of Health elokuthi sikhankase kakhulu ebantwini abaningi.